go VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 23 kuZibandlela 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, umhlabeleli olodumo uOliver Mthokozi kasekho, ube leminyaka engamachumi ayisithupha lasithupha, njalo ubhubhe namhla emini esibhedlela seAvenues eHarare. Abachayeli bemchova kanye labowindi bavuke behlangana lodubo olutsha lokutshaywa ngamasotsha bebanjwa ngamandla okuthi behlise imbadalo yemchova. Abenhlanganiso emela izisebenzi zikahulumende e-Apex Council bathi akukho okuphume kwingxoxo lomqhatshi wabo. Zonke lezi ndaba lezinye lizosiza kuwona lo umsakazo. Umhlabeleli olodumo uOliver Mthokozi kasekho, umthokozi obele minyaka engamachumi ayisithupha lasithupha ubhubhe namhla emini esibhedlela seAvenues eHarare. Umoyi uchiye unkosikazi wakhe uDaisy labantwana abambalwa. Waqala ezokucula ngomnyaka ka-1977 leqembu leWagon Hills elalilomhlabeleli uThomas Mafumo laye olodumo. Wasuka kuleli qembo wabumba ele Black Spirits bethula ingoma ethi Ndandi Motera eyadla uBhedu. Waba lodumo ilizwe lonke. Ingoma zikaMthokozi zazijulile okokuthi kwesinye isikhathi imilayizelo yakhe yayisiba ngumfutho kubalweli benkululeko. Ngemva kwesikhathi waqala ukulungisa wangena kumidlalo yamabhayisikopo efana labo Motime, Neria leminye. Ngokuya kwesikhathi uMthokozi ubambisene labanye abahlabeleli abakwamanye amazwe abafana leBlack Mambazo labanye abavela kuzwekazi leAfrika. Wakha indawo yokuhlangana kwabahlabeleli ethiwa Pakare Paye eNorton. Umeli weNorton edalele ePhalamende uMnumzana Themba Mliswa uthi usekhulumisane loMongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi uMthokozi aphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe iNational Hero. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomhlabeleli uKhululekani Bethule kumbe uCooksman waqala ngokumbuza ukuthi umkhumbula ngani umufi.
Ya, okwakuqala ngithanda mina ukuthi ngethuleke afana ukudana okukhulu ngokulahlekelwa yinkunzi enkulu uMthokozi. Engingakutsho ukuthi wonke umkhose wonke umntu welizweni leZimbabwe kukhona ekuthola kuMthokozi inspiration yona leyana inspire abaculi abaningi. Lami ngomunye wakhona uMthokozi ngomunye wabaculi abangi-inspire la mthinze engene ematatarini. So besimkhangela njengobaba we-music yeZimbabwe uMthokozi, ngoba njengoba nisithi ukuthi labo ntanga abaningi kubona bebesenza izinye ama-collaborations la abasakhula, utshengisela ukuthi uvele ube ngubaba we-music yeZimbabwe.
Yena kodwa njengomuntu lake lahlangana yini lapho endaweni ezokucula?
Amina la ebesiku akube kusiba nje kaningi sishare i-stage ukuthi maybe concert okabe kulama artists amaningi, so amaningi nje ama-concert ebesishare khona i-stage. Kodwa ngaphandle kwalokhu hhayi akusiye muntu engingathi bekungumuntu ebengiseduze laye kakhulu.
Siyabona ukuthi ukuphumelela kwakhe abanye bathi yikuthi ube labo manager lokunye okunjalo okumenze wehlukana labanye abahlabeleli waphumelela. ukubona njani wena khona?
Ye kuliqiniso khona kho kodwa ungakhangela indlela ehamba indlela yakhibinde kakhulu ngoba ungathi uyakhangela ukuthi uqala ukwazakala lokuhlonishwa lokuduma umhlaba wonke ngemva kwama albums amangaki. Uyabona ukuthi hayi indlela yakhe la ayizange belula uthovile ukuthi ufike lapha afike khona ngokusebenza nje so uba lo manager yena kunikwa kwezinto kade zicontribute ukukhula kwakhe ezebe international star kodwa okunye iconsistency njengomculi ngathi embona nobe kusenza umuntu ukuthi abe vele lokho abeyikho khona iconsistency. Ube nga kungekho isikhathi sokuthi kakhiphi music, kungela isikhathi sokuthi kayenze imali azishiwo, behlale active. So khona kuyana yikho umenze wakhula azasika khona abasuke.
Ukhulekani Bethule kumbe uCooksman umhlabeleli ubexoxa le Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Ukusenjalo intatheli izindaba yeStudio 7, uEzra Chisa Svanda wenelise ukuxoxa labantu abathile ngembali kaMthukuzi.
Iqhawe lozomculo elazakala ngokuthi uTugu ngabalandeli balo likhothame ngemva kokugula okwesikhatshana njalo ukufa kwalo kwethuse abantu abaningi.
Mrs. Emily Svanda, nami ngijayele ukulalela ingoma zikamthukuzi kusukela vele ngimncane haphi kathesi ndingizwa ubuhlungu kakhulu ukuthi umthukuzi sesishiyile. Ingoma zakhe eziningi ezinjengaboneria ngezakudala sibili odzoka uyamwe siyawazi wonke onalawo mandire ziningi sibili esizaziyo and hayi kunzima ukuthi sibili sizwisise ukuthi kathi why kathi esishuwa ukuthi uhambe njani kathi esishuwa beloke sisamfuna is a legend sibili and njalo besifisele ukuthi sibili ngabe kade kuyenza ama musicians ngabe they should have honored ubhuti enalo shuwa engakafi.
Ngizibuhlungu sibili ngokufa ka-Oliver Mthukuzi. Ngakhula ndlalela ingoma zakhe ngizizwa emotini kamami endlini and ukufa kwakhe has really hurt a lot of people so lala ngokuthula. Rest in peace.
Ibizana nami ngonkwali. Namhlanje ilanga libuhlungu kakhulu kuZimbabwe yonke jikelele, Africa nasemhlabeni wonke nje jikelele, ikakhulu kwezomculo ngoba Oliver Mthukuzi ungumuntu nje waziwa abantu abaningi njalo umculo wakhe ubuthokozisa abantu abaningi abavela emazweni atshiyeneyo jikelele. Ayi silahlekile kakhulu, usitshele ingqobe thina njengabahlabeleli ngoba wenza umsebenzi omuhle kakhulu yakhe indima uyidlalile.
Ukufa kukaMthukuzi kuyaba kusikhathaza sonke sihlobo zakhe but nama-artist kakhulu ngoba ngomunye wabobhuti bethu njengabo Solomon Skhuza labo Love Moma Jayivana ekade sibonela kuye. Manje mina ube ngibiza Mningina uyacabanga nxa kade uya lapha eChai Show yakhe eBirmingham noma eChai Amashows lapha eLakari kuphi awuye nemabhongo ngesikhathi kwekona emashows eshotshelwa ngama engenamaphongosi. Umuntu kade ehlonipha ama-artist amancane abasakhula nje eziyehlisa kakhulu so silahlekelwe kakhulu ene ngumuntu kade ehlanganisa isizwe sonke saseZimbabwe.
Isintu sithi esihle asidlele. Hawu yahamba indoda kwasala izibongo. Hamba kahle tu. Alahambi qhawe madoda. Icon yaseZimbabwe. Masikhuluma ngeZimbabwe, sikhuluma ngale ndoda. Yaze yaba ubuhlungu inhliziyo yami.
Ngilokudana kakhulu ngokuzwa ngokutshona kukamdala u-Oliver Mthukuzi the legend. Umdala ebebamba amaculo atshiyeneyo, isishoni, isiNdebele, isinyasarandi, yonke imhlobo. Kule ngoma yakhe ngiyithakazelela kakhulu. Uro doze zababa, doze zababa, baba chitakwa, ayingoma le yesh.
Gladness Mrombezi, nizwa ubuhlungu kakhulu ngokushiya kwa Oliver Mthukuzi. Ubuhlungu sibili leqhawe kumusic industry. Kakhulu vele ngikhule ngisizwa nje, abantu simthakazelela sebancane, sizingoma zakhe, Neria. Le ngoma yakhe enye ngithanda kakhulu ethi Chengeta baba na chengeta imaina baba.
Kya janiso kuzuthi Oliver Mthukuzi usithile bantu. Ntemba uyalala ngokuthula lapha khona kungetusile kakhulu ngokuzwa ukuthi Oliver Mthunzi ufile. Ngiyazi kakhulu kakhulu ngikhumbula ingoma yakhe ukuthi avuma wasakala wachembera ukalusha lokhuluma.
Iyezi elimnyama lehlele abantu beZimbabwe. Intaba idilikile abantu abalankani u-Oliver Mthunzi kasekho. Iningi lisiduduza ngomculo wakhe ozahlala kuze kube naphakade. Ngimele Studio 7 ngithi lala ngokuthula Oliver Mthunzi. Igama lami ngingu Ezra Chista Sibanda.
Abachayeli bemichova kanye labo windi bavuke behlangana lodubo olutsha lokuchaywa ngamasocha bebanjwa ngamandla ukuthi behlise imbadalo yabo. Ubathabile Masuku usethulela loludaba ngogcweleyo.
Kusukela ngomvulo uhulumende ufake amabhasi kaZupco emgwaqweni ukuze athwale uZulu esiya emsebenzini edolobheni. Amabhasi la abhadalisa idola uhambo olulodwa kuthi umchova ibhadalisa amadola amabili kumbe amathathu. Lokhu sokubangele ukwehla kwebhizimusi yemchova kanye lokuhlukunyezwa kwabachayeli bemchova ngabebutho. Umnumzana Siphamandla Moyo ngomunye wabachayela imchova yaseNkulumane koBulawayo.
Ya, mina manje njengodrayiva womchova nje ngizibuhlungu into eyenzakalayo eZimbabwe lapha. Ngizibuhlungu siyathala lapha sithala indawo zamaprize khathesi idizili ikhwelile idizili ayehlanga but thina bathi sehlise umchova bathi sibhadalise abadala dola phezulu kwasithaya basithayelana into ekhona khathesi ngingagula mbani ozahambisa esibhedlela kuzafunana amaphilisi amaphilisi akhona athe angani njengoba sehlile ukuthi ngisebenzi khathesi sengibhakile imota ngihlile ukuthi ngisebenzi imuli yami izaphila njani ngakhona lokhu ukwenzakalayo. Navele ngizibuhlungu vele loyo into ayindabisi vele angeze ndithabe sibili and nxa ikhona othabayo kodwa hhayi thina vele asithabe ngalokhu ubuhlungu loku nangicaba ngithoba ngithoba ngombayiwa khonapho ebulawayo khonapho obulawayo but asithabe into eyenzakalayo sicala isizamele ungani lisenzela ngcono bantu.
Omunye njalo umchayeli womchova umnumzana Anele Hadebe uthi bekumele uhulumende aqale ngokwehlisa amafutha ezimota kulokuthi kwehliswe intengo yokugada umchova. Ethi njalo kuqakathekile ukuthi kukhulunyiswane phambilini kokuchaya abantu.
Mina udriver kachova, hey, sithole nzima ukuchaya kuphela lapha emgwaqweni bathi sehlise umchova ube yidola ifuel ingayehli bekumele uqale kwehlisa ifuel then kube soku sesiyehlisa lathi ama-price even ukuqala sitshelwe ayikhona uvela sitshaye same time ungakwazi ukuthi uchayelwa siyaphila nzima lapha elizweni lethu into vele zikhwele khona amagroza sekumele siyehlise thina sesingasatholi profit sesisebenzela amahara sesihambisa abadala vele okungaveli lutho.
Isimo selizwe sibucayi njalo akutshengiseli ukuthi kuzakuba lobungcono masinyane. Amasotha alokhe ephakathi kwemizi yabantu njalo iningi labesilisa yibo abachaywayo. Iningi lalabo abachayiweyo balimala kakubi lokhe besehluleka ukuthola usizo lokwelatshwa ezibhedlela zikahulumende ngoba kufanele balethe incwadi yamapholisa echaza ukuthi balimele njani njalo ngaphi. Iningi lithola ukwelatshwa kubodokotela abazimeleyo kumbe ukuphathiswa zinhlanganiso ezizimeleyo. Kwezempila kahle, isimo sibiwa siqhubekela phambili sisiba sibi ngamandla koBulawayo ngemva kokutshengisela ngokungayi emsebenzini okwenziwe ngabantu ngeviki edluleyo. Udlakela oluqhamuke ekutshengiseleni kwangeviki edluleyo okwenziwa ngemva kokukhalala umsebenzi kwabodokotela okwesikhathi eside kwengeze udubo kuhlangothi lwezempila kahle langokusilela imithi yokwelapha izigulane. Udokotela wesibhedlela sempilo umnumzana Solwayo Ngwenya uyalandisa.
Kule inkinga yamaphilisi ezibhedlela engani atholakali kodwa uhulumende uyazama ukuthi asiphe amaphilisi asebenzise inhlanganiso okuthiwa yiNatpharm Zimbabwe iNational Pharmaceutical Company. Abantu laba bayasipha imithi bathenge emazweni immediately iyabe ifuna into enjengeForex la ini Forex le yakwazi ukuthi iyahlupa kulezi insuku amaphilisi wonke nje angana asho aswelakala lapha lalapha yana ikakhulu amaphilisi anathwa ngabantu abagula umkhuhlane wamagcikwane kodwa inhlanganiso le iyazama kakhulu ukuthi amalanga ngamalanga iyapha iyabisa imithi mbijana mbijana
Unkosikazi Thembelihle Nyathi uthi yena ukhathazekile ngoba bayahambisa abantwana ezibhedlela kodwa baphiwa amaparasethi kuphela eminye imithi kumele bazithengele.
Dulu mina ngilapha impilo nginokukhathazeka kakhulu siyaletha abantwana lapha esibhedlela besibhalele imithi bethole amaparasethi kuphela. Eminye imithi leyi asitho emafarmasi sokufuneka ama-US dollar asilawo asawatholi sokungathi phela sesingathengi ngalawo ama-bonds ngoba sebe sesithwele nzima ama-US dollar asiyatholi kunzima and futhi sekunzimeni sithwele nzima
unkosazana Sifiso Lunga ongomunye wabasehlelweni lwamaphilisi aphiwa abaphila legcikwane lengculaza uthi ulokukhathazeka kakhulu ngoba ezwe engathi amaphilisi abo azasilela ethi uhulumende kasize ngoba ungumzali olabantwana okumele abakhulise ngakho impilo yakhe ibanjwe ngamaphilisi lawa
mina ngikhuluma ngisakhamisa senkulumane ngingomunye wabanatha amaphilisi ngizwa ngiswa lokudana kakhulu ngihonga lele selizwileyo so lokuthi amaphilisi aseshoda emaklinika kodwa njengoba nalawa maphilisi kuyiyo impilo yethu ngilokudana kakhulu kubana manje ngashoda sesizawathatha ngaphi sicela ukuthi uhulumende ingenele kakhulu 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 amaphilisi la ebekhona emakliniki siwathole njengoba kade siwathola ngoba eyiyo impilo yethu ngikhathazeke kakhulu shiwa sicela lapho uhulumende angenele ungafiki kugcine kufika esigabeni sokubana sigcina sesisifo silabantwana abaningi esibakhange abakhangelele kithi esibagcinileyo njalo nxa singafa abantwana laba impilo zabo sezithungekile labo hulumende sisize bakithi
uzulu wakobulawayo ukhathazekile ngokungatholakali kwemithi lamaphilisi ezibhedlela okunye okubakhathazayo abantu yikuthi lapho athengiswa khona sethengwa ngedola lemelika abangaliholiyo kodwa-ke isikhulumeli sempilo umnumzana Solwayo uthi uzulu angakhathazeki ngoba uhulumende uyazama ngazo zonke indlela ukuthi imithi itholakale ezibhedlela ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku
ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane sokuqhamuke ukufuthelana phakathi kwele Italy lele France phezu kodaba lokuqonga kwenani labantu bemazweni awezwekazi le-Africa sebebalekela amazweni awe-Europe iningi labo abafikela kulelo lizwe Ubudlwangudlwangu obenzakala ekhaya benzakala ngesikhathi amehlo amazwe amakhulu afana leBrithani leMelika elenkinga zawo. Kwele Melika onezindaba babheke ngelokhozi udaba lokuvalwa kwengatsha zikahulumende kulandela ukungavumelani kwamabandla kuluhlu lwendleko zikahulumende umongameli Donald Trump athi kumele kube le mali yokwakha umduli wokuvitsha umngcele lelizwe leMexico. Ukuthi kwele Bhilithane udaba lokuxexebuka kumanyano we-European Union phansi kohlelo lwe-Brexit yilo indaba esegudwini. Okuchiya amazwe la afana le-South Africa umongameli walelo lizwe umnumzana Cyril Ramaphosa athi umumo usunganeno okokuthi lezi jeziso zenotho ezafakela ilizwe sokumele zisuswe. Lokhu sokubangele ukuthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni aphetsheya zizidingele indlela yokukhankasa ngokwenzakala elizweni labo. Ngeviki edluleyo kube lokutshengisela ezigodlweni zabameli beZimbabwe emazweni atshiyeneyo. Sikhuluma nje izizalwane zeZimbabwe ezihlala ngapha kwele Melika ziqoqa ukutshengisela esigodlweni someli weZimbabwe eWashington DC. UChris Gande weStudio 7 uxoxela umnumzana Dan Moyo omunye wabaqoqa lokhu kutshengisela.
Yebo ngiyabonga mnumzana. Ye njengezizalwane zeZimbabwe lapha eMelika sidecide ukuthi sihlangane ngolesihlanu embassy yeZimbabwe Washington DC ukuthi sihande over ipetition yethu ama demands yethu njengezizalwane zeZimbabwe esilawo kuhulumende ka Emmerson Mnangagwa.
Ukutshengisela lokhu kuqoqwa libandla kumbe izizalwane nje zeZimbabwe mahlayana.
Izizalwane zeZimbabwe nje mahlayana ezilapha America.
Ungasitshela ukuthi izikhalazo zenu zibalisana?
Well, ikakhulu isituation ekhona njengamanje eZimbabwe okuhlukunyezwa, ukutshaywa nokubotshwa kwabantu bona bebe exercise ilungelo labo njengokuvunyelwa yiconstitution yethu ukuthi baprotest izinto abangavumelani lazo ngohulumende, esifana lokukhwezwa kwentengo yepetulo esakubonayo emalangeni adlulileyo okuyikhona okwenza iZCTU ibize i-stay away ukuthi abantu bangayi emsebenzini. And then sasesibona-ke uhulumende ebuya ngodlame, abantu bashaywa, namanje sizokuthiwa lokhu besatshaywa, lokhu bengenelwe ezindlini one by one. Sithi thina okunjalo kumele kustophe right now, ngoba siyazi even ngeminyaka edlulileyo ngama-80s i-same style abasenzayo esakhozela iGukurahund lapho okwabulawa khona izinkulungwane zabantu.
Manje libona ungani ngokutshengisela uhulumende wele Melika uzabakwazi na ukuthi kuhamba njani eZimbabwe?
Well, okokuqala njengoba ngishilo ngaphambilini, injongo yethu ukuthi sithumele ipetition, sihende over ipetition ezoya kuMnangagwa. So siqala ngayo uhulumende weZimbabwe, sikhuluma laye direct ngoba uMnangagwa azabuyelana eNew York wasitshela ukuthi yena ungupresident olalelayo abantu. So sinika-ke i-opportunity ukuthi alalele izikhalazo zabantu njalo futhi a-acte on izikhalazo lezo zabantu, ngoba asiboni izinto zilunga ekhaya ngendlela ezingakhona without i-proper intervention. And then on top of that, sitshengisela ukuthi i-international community layo, lamanye amazwe angakwaziyo okwenzakala eZimbabwe, babe le chance yokuthi bazwe first hand from izizalwane zeZimbabwe udubo ababhekane lalo ekhaya.
Likhangelele ukuthi kuzabuya abantu abaningi na?
Ye, kusho ukuthi according to ukumobilizer esesikwenzile kuyathembisa kakhulu, ngoba ngizwe abanye ababuya from kwamanye amadolobha besithi baqasha even amabhasi ukuthi babuye ngawo. Lapha ngizwe ngabantu abasePhiladelphia besithi balungiselele ukudinga ibhasi abazobuya ngalo.
Lo mnumzana Dan Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubexoxa le Studio 7 ecingweni eseVirginia. Umphathintambo wezemali kwele Zimbabwe, umnumzana Mthuli Ncube, osemhlanganweni wezenotho wamazwe omhlaba weWorld Economic Forum owenzelwa eDavos kwele Switzerland, ugcine ethwaliswa nzima ukuthi aphendule ngokwenzakala eZimbabwe okwamanje. Eminye yembuzo ebiqondiswe kuNcube yikuthi achasise ukuvalwa kobulembu be-internet okwenziwe nguhulumende wakhe. Yena ke uthi ngempela okwenzakale ngeviki edluleyo ukubangele umonakalo omkhulu kwezenotho. Asizweni ephendula omunye waleyo mibuzo.
Well, no, indeed, the economic impact is there. It's a negative. That's a downside. But of course, at that moment, there needed to be a response.
Ngempela umonakalo obekhona ikakhulu kwezenotho nezehlakalo zeviki edluleyo. Kodwa okuqakathekileyo kathesi ukulungisisa umumo ukuthi ubuyele kulokhu okade uyikho khona phambilini kwezehlakalo lezi. Ukuvalwa kobulembu kwakuyimizamo yokuxazulula ingxabangxoza ebisikhona. Njongo kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi ubulembu buhle buvalwe kokuphela bekuyimizamo yokuvikela ilizwe kwesikhatshana, yikho kungathathanga isikhathi
lo. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube eseDavos kwele Switzerland. Umanyano wezinkonzo zesiKristu eZimbabwe Christian Alliance uthi liyancomeka inyathelo elithethwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa kwelokuthi amabandla ezombusazwe kanye lenhlanganiso ezizimeleyo zixoxisane lohulumende ngengxabangxoza eselizweni, kodwa lokhu kufanele kwenziwe ngonanzelelo. Isiphathamandla salenhlanganiso umfundisi uSen Spanda uthi kuqakathekile ukuthi kuqalwe ukuxoxisane labantu makhaza.
Ngikhuluma kanje kulabanye abantu abalimeleyo, kulabanye ababejiweyo. Ngabe inkulumo ingaqalisela phansi, ngoba singananzelela ukuthi udubo oluningi olwenze ukuthi bona lapha abakhokheli bethu bagcine becabanga ukuthi ungcono bakhulumisane, yikuthi ngaphansi lapha abantu yibo abenze ukukhala, yibo ade bekhala, yikho okwenzakale khona umonakalo omningi. Ngakho kumele siqale sisebenze phansi kuqala, ukhulunywe ukuthi kathi vele abantu besihlukuleni sesimdebeleni bathini, abemasingo bona bacabangani, abalapha enkabazwe bathini, ngale emashonalendi bathini, emanikhalendi bathini. Konke lokhuyana okukhulunywe ngabantu ezindaweni ezizehlukeneyo, yikho kumele ukuthi kuyefakwa etafuleni nxa sokukhulunywa-ke phezulu ngani. Ngoba ingozi ekhona yikuthi laba abamapolitika bagcina bezikhulumela bona bodwa, kodwa izidingo zabantu abakhala ngokuthi imithova sakwanisi kuyibhadala, asisela mpuphu endlini, abantu abasayenzi.
Kodwa ubona inkulumo lezi ziphumelela njengoba bona abantu bengathembani?
Hayi, ngenxa yokuthi sonke singabantu leZimbabwe, ngikhona ngibona ngani sesifike esigabeni lapho esesidingana thina sodwa. Yebo, kulezinto eziningi ezikhulunywa ngabantu, kulezinto ezingungunwa ngabanye abepolitika, kulezinto ezingungunwa ngabantu, kodwa ngibona ngani zonke lezo zinto kudingakala umuntu ongakuthanisa abantu, ethi asikhangeleleni zonke izikhalo zomuntu wonke, kutholakale umlamuli wenkonzo ozakuthanisa abantu bonke. Khona lokhu vele kungumsebenzi wamabandla, ukuthi bona bama-church kumele ukuthi ngabe ama-bishops ethu akusebenza indaba njalo nje. Siyakwazi ukuthi kukhona i-National Peace and Reconciliation Commission eyavele yabekelwa khonokho. Mina ngibona ngani lumsebenzi usemahlombe abo, ukuthi ngabe bayasincedisa ukuthi kuhlanganiswe abantu kulethwe, ngoba wonke umuntu kumele athole lapha angakhala khona. Thina lapho singakhala khona kukibo abantu be-NPRC besebenza labanye abantu abangabancedisi.
Lo ngumfundisi uSen Spanda, isiphathamandla somanyano weZimbabwe Christian Alliance, sixoxelaye ekobulawayo. Kusenjalo sixoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana George Mkhwananzi ukuze sizwe imbono yakhe ngokwenzakala elizweni.
Okokuqala esingakubeka yikuthi yena uMnangagwa ngempela nguyena ophethe wona ezweni laseZimbabwe, noma intethe ehlonywe khunini nje ukuthi ibe iveveza nje njengesidlolono. Ungaze lokho ukuphandisisa ukuthole, then uzozwisisa ukuthi kungani yena ekhuluma ulimi oluthile, ulimi lokuthula nokubuyisana nokukhomisana umlotha nokubeka isikhali phansi, kodwa kuqhubeke udlame lubhebhetheka lusabalala ezweni lonke. Lokho kukhomba ukuthi-ke bakhona abanye abantu oyibona abaqale lento, abanenjongo nenhloso ethile yokuthi ukufezeka into ethile abayifunayo. Yikho-ke ukuqhubeka kuhlukumezeka abantu besenza lento ukhwezelela ekuthini kuyogcina kususe yena esihlalweni, yena Mnangagwa lo. Noma bangaze baphume bekuphika lokho bekulandula besitshela indaba ethile yokuthula nokumanyana ngebandla lezanu, okusobala ukuthi bakhona bafuna ukuwuhluthuna umbuso baziphathele bona amanqamu bawususe ezandleni zikaMnangagwa. Konke lokhu kuyabonisa ukuthi umuntu okhukhuza izithende lindoda ebusayo esebenzelana nabanye abantu abafuna ukuthi bamgudluze bangene endaweni yakhe.
Manje lokhu ukubotshwa kwabantu, ukutshaywa lokunye, khona kungena ngaphi lapho?
Ukuboshwa nokutshaywa kwabantu, ukuhlukunyezwa nje komphakathi, kuyinto enhle kakhulu emntwini ofuna ukuthi akhweze izinga lokuzonda kwabantu ukuthi bazonde baganunwa.
Longe umnumzana George Mkhwananzi incwethi ecobongola ezombusazwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.